ngikho ukuthi umuntu ngumuntu lilizwe nje elingasetshenziswa nje elokuvala nje izinyawo zabantu abaningi, ngoba ungazikhangelisise indlela akade isetshenzwa ngayo ekuthengiseni kwemali, kuyatshengisela ukuthi ngabantu abathize laba abaningi, kodwa babathize futhi ingxenye yokuthi basebenzisa nje indlela eyodwa yokusebenzisa imali. Ngoba ungazinanzelele nxa umuntu ethenga imali engali ngaphansi duze le-Sheraton le, iyalithiwa khona imali yakhona intengo yakhona yile khona. Ungazifika e-roadboard intengo yakhona vele iyayitshiya na, ukuthi vele abantu bakhona laba abavele besebenza bonke besebenza nje i-code name eyokuthi Queen B. Angikhona ukuthi umuntu wethu.
Kodwa sike sabona ebulenjini lapha abanye befanisela ukuthi lo omunye okuthiwa ngukudakwashe Dagwirei engabe enguye uQueen B, kungakuliqiniso?
Ikhuphele ngutho ukuthi nxa vele kule nkinga phela abantu bazadinga esingathi isikhiwa i-scapegoat, ngoba ungazinandelela ukuthi indlela yakhona athi imali yakhona ubuningi bayo yiye singazi soze owalele umuntu nxa ezele, ngoba babevele kwakuvele kukhulunywa ukuthi kulabantu abaluthwane abangathi bathwele isikhwama sakhona ese-Reserve Bank lamabhondi amajalabana. Kodwa ungazi ukuthi njani uqonde umuntu yedwa kathesi asize kwenzakale nxa engumuntu yedwa, ngoba i-Reserve Bank yayivele idakwazi ukuthi nguzibane, kodwa njengoba babesebenza bekhona. So mina ngilokhu ngiqinisela nje ngisithi mina hatshi khona ngabantu abathize, ayikho hatshi umuntu yedwa.
Siyabona ukubana bakhona asebexotshiwe khona le e-Reserve Bank, kuthiwa basacubungula ukuthi babone ukuthi babengena njani kuzona lezi ndaba zenkohlakalo. Ubona ungani yibo yini bona abangaba bebotshiwe abayenza ukuthi kube le black market enje?
Uyabona ukuthi vele indlela esebenza ngayo izanu isebenza ngokuvala amehlo. Alike lingitshele labo abalaleli kalengabake beyozwisisa ukuthi kungaba le nkinga emali elizweni yonke eyenziwa ngabantu abalutshwana abasebenza ebhenki. Uyena uJohn Mangunja engakwazi wayekhona udliwayo engakwazi lokhuphukeni emlambo engakwazi kusenzakala phansi komuzi wabo. Bona beyibo abafanele bananzelele ukuthi amabhenki oversight ahamba kanjani. Nxa besehluleka i-system yakhona mfoti besihluleka uku-oversight amabhenki ama-commercial bank lamanye ama-financial institutions,